Ngomgqibelo umkhokheli webandla le-MDCT uDokotela uThokozane Khuphe usungule umkhankaso we-Beat the Pot, Stop Discriminating Against Women, Stop Victimization of Women, Vote No to Mnangagwa and Vote No to ZANU-PF. Lo ngumkhankaso wokuthi omama bazabetshaya izimbiza ngemphini yabo befuna inguquko lapha elizweni. Omama bazabetshengisela ukuthi khona uhulumende we-ZANU-PF esebenza loMonzora sebenze isivumelwano sokuthi bancindezele omama aba leadership. Uzananzelela ukuthi uSpeaker of Parliament ukhethe ukuma loMonzora kungxabano yebandla le-MDCT. Uzananzelela njalo ukuthi uMinister of Justice ukhethe ukuba loMonzora kungxatshano ye-MDCT. Lakunjalo amajajisi akhetha ukuma loMonzora kungxabano ye-MDCT. Okuveza sobala ukuthi uhulumende we-ZANU-PF esebenza loMonzora bayancindezela omama, bayancindezela abesifazana. Okwesibili, umkhankaso lo ngokutshaya imbiza yenguquko ukuthi ngaphansi kombuso kahulumende we-ZANU-PF PF omama bathwele iqatha, abalanto zokuphika emagumeni abo. Ngakho ke imbiza azilalutho phakathi kose bezitshaya ngemphini. Omama bathwele nzima in terms of ukuthola amanzi. Kunzima ukuthi bathole amanzi ahlanzekileyo. Abasemadorobheni amanzi ayahamba, abasemakhaya izibhorane zikhatshana. Omama uyathola ukuthi bathwele nzima ngokuya emakliniki, akula mithi ezibhedlela, akula mithi yamababy clinic. Omama bathwele nzima ngendaba zokuhambisa lezi kumabhasi kazukho. Omama bathwele nzima ngoba bafaka emabhasini babe yi-standing bahlukunyezwe ngobaba. Omama bathwele nzima ukuhambisa abantwana ezikolo, izikolo zivulwa kathesi. Ngakho-ke omama bazabe betshaya imbiza zenguquko kusukela ngomgqibelo kuze kuyefika kuma-by-elections kamhla ka-26 March besithi khona uMonzora le-ZANU-PF akumelanga bathole amavoti abo.
Manje njengebandla lina likhuthaza ukuthi abalandeli benu bayenze njani, bavotele bani?
Njengoba usapho lweZimbabwe lusazi ukuthi ibandla le-MDCT likhokhelwa ngudokotela Thokozane Khuphe kalincintisi kuma-by-elections lawa azayo ngoMbimbitho, sithi kibo abantwana beZimbabwe kabahambe beyevota, kodwa bangabona lapho lebandla leli elikaMonzora, i-MDC Alliance leleZANU-PF bangawavoteli ngoba yizo izitha ezinkulu kubantwana beZimbabwe. So ke kasilabandla esilispecific esithi abantu balivotele, kodwa sithi la mabili hashi nanoma sokutheni bangaqali ukufaka uxa wabo kiwo.
Ungasitshela ukuthi njengebandla likhangelele ukuthi lizayenza nini i-Congress?
Umongameli uDokotela Thokozane Khuphe njengoba ephawule emhlanganweni abelawo labonozindaba eHarare kuviki ephelileyo ukuthi sizabalayo i-Congress ngomnyaka lowo ka-2022, kodwa-ke i-Congress yethu izafuna iqale phansi esingathi kuma-branches wonke eZimbabwe ngu-9970. So-ke osokusele manje ukuthi i-National Council yebandla ihlale phansi i-adopte i-roadmap ezaproposwa i-National Executive yebandla. Sikhangelele ukuthi i-Congress sibe layo umnyaka lowo usiyephela. Oso uvele obala esingela kuthandabuza lakho ukuthi ibandla le-ZANU-PF sebenza loMonzora ukuhlukumeza omama abasezikhundleni eziphezulu. Yikho-ke le campaign itargeta amabandla lawa omabili ukuthi omama kabatshaye imbiza zenguquko, bangabaniki amavoti abo, bavotele laloba yiliphi ibandla abalizalithola kuma-ballot papers mhlaka 26 March. So kangisingeke sibekwazi ukuthi sikhulume ngamabandla angakahlukumezi omama okusebegcekeni njengebandla likaMonzora leZANU-PF.